Abantu abaningi okumangalisayo bakhangelwe ukuthi bazatshengisela emigwaqweni namuhla ekuseni edolobheni lakoBulawayo besekela induna uNhlanhlaya Mangwendiweni ohlaselwe ngolwesibili ngabacatshangelwa ukuthi ngamapolisa ensitha ama-CIO. Abahlasele induna le baveze ukuthi bavela emahhovisini kamongameli Emmerson Mnangagwa okukhanya engathakazeleli inkulumo kaNdiweni eyokuthi kumele kufakelwe inkokheli yebandla leZANU-PF ezinye izijeziso zenotho. UNdiweni ufisa njalo ukuthi kungabi labantu abavunyelwa ukusondela entabeni lapho umzilikazi kamatshobana owathi kususelwa khona amanqe induna ezazifuna ukubeka esikhundleni sakhe omunye umntwana wakhe kungaziwa ukuthi yena waya ngaphi. UNdiweni uthi iligugu indawo yentaba zinduna lapho uhulumende usefake khona abalimi okubikwa ukuthi kabadabuki eMatabeleland. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende kanye lesikhulumeli sikamongameli uMnumzana George Jaramba. Abazaphatheka ekutshengiseleni lokhu bathi kulihlazo ukukhahlameza induna. Omunye wabakhuthaza ukuthi uZulu atshengisele emigoqweni nguMnumzana Nkululeko Mathe.
Ngicabanga ukuthi umthwakazi wonke jikelele bangithi umthwakazi mpisizwe sonke sikamambo nomzilikazi. Ngicabanga ukuthi kuthintile konke lo umuntu ububonile ubudlova obenziwa yileli bandla leZANU-PF elithumela amayouth ukuthi izodelela lihlasela ingwenyama yethu yakomthwakazi ngokudelela ungahloniphi abakhokheli bethu bazomdabu. So okuyinto lokhu kuzwisa ubuhlungu kakhulu. Ngicabanga ukuthi manje singakubukisisi njengezepolitiki ukuthi mina ngikuliphi ibandla or mina ngikuzaphi mina ngikuphi, kodwa ngicabanga ukuthi sonke singasukuma sonke singabantu abomthwakazi sixhaseni uNdiweni uKhayisa. Ngigqugquzela nabantu abaduze naye ukuthi kube xa siyambheka simgade ikhosi lethu ngoba nguye osilwelayo. Kanti-ke singakhangela ukuthi yena nguye ozasilwela eyedwa. Sonkena zisukumeni amanzi angenile endlini. So asizame ukuthi sonkeni siyawavimba la amazi ngoba ufela iqiniso uKhayisa. Uright alwele umhlaba wakhe, uright alwele intaba zinduna. Intaba zinduna yiyo iheritage.
Yes, ngathi-ke ubona uzani kuyabe kulabantu abaningi yini?
Ya, abantu bazoza ngobuningi u-MDC ukuphi noma kuzanu kumele babuye. Angithi singabathwakazi sonke phela lawa amabandla lawa yiwo asixabanisayo lawa.
So kodwa-ke ubona impumela yangikhona kuyaphumani abantu sebengenile khona bemgoqweni.
Ukumatha sizokwenza konke sisekele ikhosi lethu uKhayisa uNhlanhlaya Mangwendiweni, kodwa akekho ongaziyo ukuthi izanu ayinamahloni. Ikwenzile konke, sikubukile konke, ayinamahloni and njalo ayinanembeza ukuthi asazi-ke ukuthi njengoba amazwe omhlaba ma engangenelela ekubona ukuthuku osiliphathwayo singasizwe samthakazi thina amaNdebele ukuthi kathi laba abantu basiphatha ngayiphi indlela. Ngoba ngithe ngithi ngiyalandelela kunabanye futhi abakhona lesishonini yangathi ayisekela inkosi yethu uKhayisa.
Kodwa uMnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF uthi induna uNhlanhlaya Mangwendiweni ukhanya ezengena kwezombusazwe.
Ngilokudana kakhulu ukuthi abantu nxa besithi bazatshengisela bethekela uNdiweni. Mina into engiyibonayo ukuthi umumo lo sesisuke sangani siyawu-blow out of proportion ukuthi kugcina sokusiba yinto enkulu kakhulu, siba yinto enjani angani kudinga ukuthi siyi-publicize kakhulu indaba leyi yento yezinto ezikaNdiweni. Into zama-chiefs lezi kule chiefs council eyiyo nxa kulezinto ezingahambanga kuhle ezidinga ukuthi zilungisiswe. Nxa kuthi omunye wabo ulahleka waphuma, bakhona upresident we-chiefs council lo-vice president we-chiefs council le-council yabo, bayahlala phansi nje bakulungise konke lokho. Ngibona ngani into le esizweni sakithi esikomthwakazi yinto esibonga ukugijima njengezinye izinto ezingagcina ziphonga ukuthi zigcina zisishiye emumeni omubi kakhulu. Ikakhulu nje kade kudingeka ukuthi kube le ndlela ukuthi kulungisiswe izinto ezinjengalezi ezikhulunywa aboNdiweni, kubonakale ukuthi baOndiweni bakhuluma kuyini okukhona sibili. But mina ngangikhangela sibili ngibona sikuyangihlupha kakhulu kuyinto wakhona ukuthi amboni gips ukuthi kwaba yintoto kaniseyatshengisela nalaba abanye futhi bazombangazwe basuka begijimele ukuthi ni xa umuntu engani uyalahleka babe le ndlela yokuthi bamjikijele langenduku langani langani. Hatshi bo, induna yinduna. Induna kodwa imele iphelele kwampana entweni zabo zamasiko bengabangenela kakhulu entweni zombangazwe lezi.
Ye, kodwa induna lapho ikhala ngokuthi entaba zinduna indawo sibili kungamela ungena abantu kume basonde leduze kwampana ngoba siyayazi imbala yendawo leyana soke nxa ekhuluma ngakhonoko ubona zani kalanto ayikhulumayo sibili elomsocokona
hayi eqinisweni lonke sibili elipheleleyo akula ndawo okuthiwa le yindawo engaphandle ngaso kungumuzi womuntu kumbe kungumuzi wayo induna hatshi lapho uyabe esenza ngani kuthiwa usethi kule yindawo engayishiyo ndawo engumango ongumango ongasuka kahulumende akulamganga ukuthiwa lowo wawunyathelwa kumbe lowo kawuthiwa nguhulumende hayi lokho akukho ikulahleka lokho ngathi sefuna ukusibisela emomeni wayizulu ukuthi kulabo bani babesiba ilapha laphana ngesikhathi samakhiwa lakho ngesikhathi samakhiwa akungekho kolokho lokho amvumelani lakho lokho
ye kodwa kuyafana nokuthi umuntu ayenjelele kompana afika angene anti uyakwazi uyakuvunyelwa
kulungiswa futhi khonoko kips izinto ezilungiswa ngesintu kuhlala wona izinduna yomsebenzi wabo kube sebekwethula kuhulumende nxa ele nto ebambekayo
abanye abantu abavumelani lokwethulwa ngumnumzana Believe Gawule omunye wabo ngumnumzana Kanisha Sinkala okubandla lezaphu othi kumele abantu besekele induna uNdiweni
ngicabanga ukuthi umthwakazi wonke jikelele bangithi umthwakazi mtisizwe sonke sikamambo nomzikikazi ngicabanga ukuthi kuthintile konke lo umuntu ububonile ubudlova obenziwa yileli bandla ezanupf elithumela amayouth ukuthi izodelela lihlasela ingwenyama yethu yakomthwakazi ngokudirela ngokungahloniphi abakhokheli bethu bazomdamu so okuyinto lokho kuzwisa ubuhlungu kakhulu ngicabanga ukuthi manje singakubukisisi njengezepolitiki ukuthi mina ngikuliphi ibandla or mina ngikuzapho mina ngikuphi kodwa ngicabanga ukuthi sonke singasukuma sonke singabantu abomthwakazi sixhaseni endiweni ukhayisa sigqugquzela nabantu abaduze naye ukuthi kube xa siyambheka simgade ikhosi lethu ngoba nguye osilwelayo kanti-ke singakhangela ukuthi yena nguye ozasilwela eyedwa sonkena zisukumeni amanzi angenile endlini so asizameni ukuthi sonkeni siyawavimba la amazi ngoba ufela iqiniso ukhayisa uright alwele umhlaba wakhe uright alwele intabazinduna iyo i-heritage
ye singathi-ke ubona ngizani kuyabe kula bantu abaningi yini
ya abantu bazoza ngobuningi u-MDC ukuphi loba ukuzanu kumele babuye angithi singabathwakazi sonke phela lawa amabandla lawa yiwo asixabanisayo lawa
so kodwa-ke ubona impumela yangikhona kuyaphumani abantu sebengenile khona bemgoqweni
ukumatha sizokwenza konke simsekele ikhosi lethu ukhayisa umhlahla yamabandweni kodwa akekho ongaziyo ukuthi izanu ayinamahloni ikwenzile konke sikubukile konke ayinamahloni and njalo ayinanembeza ukuthi asazi-ke ukuthi njengoba amazwe omhlaba ma engangenelela sekubona ukuchukuwo siluphathwayo singasizwe samthwakazi thina amandebele ukuthi kathi laba abantu basiphatha ngayiphi indlela ngoba ngithe ngithi ngiyalandelela kunabanye futhi abakhona lesishonini yangathi ayisekela inkosi yethu ukhayisa
akwaziwa ukuthi uhulumende uzangenela yini udaba lolu osolumemetheke emhlabeni wonke jikelele